Iningi lethu ukuqhamuka kwe-coronavirus kulibuyisele emuva kakhulu kulandela ukuvala kwelizwe nge-lockdown ngenhloso yokwenqabela kumemetheka kwaleli gciwane okudala ukuthi iningi lilahlekelwe izinhlelo zokuziphilisa. Kungakho iningi elifana lonkosikazi Sibongile Masuku, isakhamuzi eNtebe eGwanda ophila ngokuthunga izikhwama ngamanqonqo, uthi ufisa ukuthi igciwane le-coronavirus lithabalale ngomnyaka ozayo.
Sikhulekela ukuthi alubona umkhuhlane lo uyabangcono. Izulu lalo linesithola ukudla. Ukuthi nxa sithunga izinto zethu sithengisa, ke siqale sibone ukuthi siyenzani. Kulokuthi sicuphe khonapho sihle. Ukwenzela ukuthi le banking yethu lengutshelayo ingayo le. Siyithuthukise sibhenke okuzwayo. Mhlawumbe umnyango ungathi siphela silemali zokuthenga inkomo kuphela.
Amazwi akhathekelwe ngunkosikazi yephi mshado isakhamuzi eNsindo eGwanda North othi ufisa ukuthi abantwana ezikolo bafunde kungekho okubaphazimisayo njengalokho okwenzeka lelo nyaka.
Ngabe uNkulunkulu uyasisusela leli gciwana, kukhululeka abantwana ikakhulu ngokubana intsha yisisizwe sakusasa. Abantwana bathole imfundo ejiyileyo, hayi le imfundo ethole ngabantwana baka-2020 ibuhlungu kakhulu, ayiselahlonzi.
Esine njalo isakhamuzi eNsindo, unkosikazi Lacy Moyo uthi ufisa ukuthi izulu liqhubeka lisina ukuze balwisane lendlala.
Sikhulekela izulu, ayikho enye into esiyithandayo empilweni. Izulu ukuthi lingaba khona sibuye silime sizuze ukudla. Uhulumende laye lobe sisiza kodwa kube ngcono, kungabi lokuthi abantu vele sebesifa ngendlala.
Umnumzana Mbereki Nuku yena ukhalela ukuthi umnotho uthuthuke, intengo zempahla zihambelane lenzuzo yabo.
Esikufisa kakhulu ukuthi ngabe intengo zezinto ziyahambelana lokuphila kwethu. Kuze kungasithini ngoba singeke siphile singelazo into esivale sifanele siphile ngazo njengempuphu, isawudo, ijukela khona ukuphetha umuntu ukuthi aphile. Nxa sokungaphezulu kwezinto esizithola njengokuthi nithengisa inkukhu yami ibisi lihle ukungithengela isepha, kuyongasahambelani. Kanti into ngaba ziyayehla, kukwanisa ukuphila, sikhanelanga nokuthi asikhanele ukuphila.
Unkosikazi Opha Mabhena othuke ebhalula kwa 14 eGwanda South uphila ngokuthengisa inkukhu kodwa layo khala ngentengo ehlala iqonga.
Ikakhulu intengo layo yesuka ikhwele kakhulu, le mali kazitholakali ngoba nxa engamabhondi kugcina isiba ningi kakhulu imali yakhona, kodwa nxa engamarandi aba kuba ngcono kodwa lawo katholakali. Kodwa sikukhangelele khona ukuthi lathi siyabe sihamba ngomumo, nxa kungamarandi lathi sizithengise ngamarandi ukuthi senelisuke ethenge ezinye sithengele ukudla. Sikhangelele ukuthi alubani kuba kuyatshintsha kube ngcono.
Umnumzana Gabriel Uphondo isakhamuzi seMawane eGwanda South uthi uhulumende kufanele abophe ziqine ukuze babe lempilo engcono.
Uhulumende wethu abe ngumuntu ozaba lombono, azame ukubana khona izinto zingakhweli njalo, abone lokuthi khona imali yakhe leyo ayinika abantu. Ibhondi lakhe liyasebenza ezweni. Okwalo nyaka lokhu sifile kakhulu ngoba ibhondi kalisebenzi, kusebenza imali yamanye amazwe. Thina abahlali beZimbabwe le mali yethu kodwa kayisebenzi ekhaya. Ibe sikhangelele ukuthi next year uhulumende akubone khonokho, azame ngamandla onke ukuthi kube lo tshintsho.
Uhulumende uthi inhlelo azisungulileyo ezibaliso le-Transitional Stabilization Program, TSP, zidale ukuhlaliseka komnotho wakuleli kanye lokuqina kwamandla edola lakuleli lapho liqhathaniswa lele Melika. Uthi njalo ukhangelela ukuthi umnotho wakuleli uthuthuke emnyakeni elandelayo ukuze kusiyafika umnyaka ka-2030 uzulu abe sekhomba ngophakathi, kulandelwa ukusungulwa kohlelo lokuthuthukisa umnotho wakuleli olwe-National Development Strategy, NDS 1. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Mubet.